Bekubhaliswa abaleminyaka engamachumi amane kusiya phansi ukuthi bathole imisebenzi etshiyeneyo kungatsha zikahulumende, njalo abanye bathi abakaze basebenze selokhe baqeda izifundo zabo emakolitshini. Osakhulayo uMemory Ndlovu uthi waphutsha izifundo zakhe ngomnyaka ka-2018 eNational University of Science and Technology, kodwa ulokhe engakatholi umsebenzi.
Ngayenza i-Library Information Science, ngigrajuwethe ngomnyaka ka-2018. So since then angizange ngisebenze.
Omunye osakhulayo laye owenelise ukubhalisela ukufolela umsebenzi uNkosazana Presidius Kwathe, owafunda eLupane State University, uthi udinga amathuba okusebenzela uhulumende.
Okwakhathesi angisebenzi, kade ngingakaze ngithole ithuba lomsebenzi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bakhathazekile ngeminyaka ehlelwe nguhulumende yababhalisela ukufolela umsebenzi.
Yes, le concern futhi nge-cut-off point. Abantu umuntu phela kufanele esebenze ezefikise 65. Bona nxa bephela u-40 bathi labanake bathiwani, beqhubeke bethengise airtime.
Public Service Commissioner uSikhwica Mfundo Carol Themba Khombe uthi inani labantwana abakuluhlu lwabantu abafolele umsebenzi liphansi eMathebeleland. Wengeze wathi bazaqhuba uhlelo lolu kuzigaba zonke zelizwe.
Siyathi sisuka lapha eMathebeleland siye eMaswigo, siye kumanye amaprovinces ukuze sikhave wonke amaprovinces ezimbili.
Ingcwethi ezicubungula ezemfundo zithi ukubhalisa kwenani eliphansi labafundi eMathebeleland kungadala ubuyanga elizweni lenani eliphansi labantwana beMandebeleni abasebenza kuhulumende, ngoba kuvele kulohlupho lokuthi abaphumeleli kuhle ezifundweni zabo ngezizathu ezithile. Abenelisi njalo ukufinyelela emakolitshini ngoba bengela zifundo zesayensi. Public Service Commission bathi leli lithuba elihle abalipha abafundi abafundele imisebenzi ukuthi babhalisele ukufolela umsebenzi kuhulumende. I-Public Service Commission ithi umbukiso loluhlu lwamabizo lemisebenzi abalayo ngowesibili owokuqala bawenzela eHarare, njalo bazabhoda ilizwe lonke. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.